Siyalambulela kuStudio 7 ngensonto mhla ka 4 kuZibandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi umnyaka ka 2014 ubulukhuni njalo lethesa uhulumende umlando wokungagcwalisi isithembiso azenza ikhankasa ngokhetho olwedluleyo.
Sibisibili kundaba zepolitiki, angiboni ukuthi kuyinto enhle ukuthi emabandleni umuntu angaphiwa isihlalo sokuba akhokhelele abe sekuthatha yena kwenze ukuthi sokuyinto yakhe. Kufanele kube yinto esiyenza nje sitshintshanisane ngoba ingqondo zona zingahlala zisentweni eyodwa zicina zingasacabangi kakuhle.
Siza kuzwa okwenzakale emaphandleni ngomnyaka odluleyo kanye lokukhangelelwe liningi labantu kuwona lo umnyaka.
Ngithi izulu nje lona lanaba liningi kwathi izilimo njengomumvu nje kwezinye indawo okungalamafertilizer khona ikhopha owadoda khona. Kodwa la amabeli ngiyawuthi konke nje amazambane konke indlubu lezindumba lezi hayi kuright.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Clive Mphambele uxwayisa indlela uZulu angalondoloza ngayo imali ukuze enelise ukubumba isikhwama sokulondoloza imali okuthiwa yi-savings ngesiNgisi. Kodwa akulula lokhu ikakhulu eZimbabwe lapho abantu abaningi abahola khona imali encane. Lanxa kunjalo Umphambele utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi kungakhathalekile ukuthi uhola okunganani umuntu uyenelisa ukulondoloza imali.
Kayisikho ukuthi nxa unenzuzo encane kawukwanisi ukubeka okuyisiphalanyana esayidini. Ye izinto ziyabe zinzima but qinisela kunokuthi usebenzise i-200 yonke. Thatha i-$5 ufake esayidini usebenzise i-$195. Ungadlula umnyaka owodwa uyazibona sule okuyisiphalanyana kwakho we-$60.
Ukuze izale imali yakho ebhanga kuyabe kumele wenzeni?
Amabhanga kuya ngokuthi uyabe uyifake ku-account enjani. Kulama accounts achiyanayo emabhanga. Kulama account lawana awokusebenzisa ukuyenza imisebenzi yakho ensuku zonke, ukufaka imali uyithatha uyikhipha uyifaka ufake enye uthathe uyikhipha. Ama accounts ona lawo ayadla imali yakho njengobana ibhanga kusonke isikhathi lapho ohamba ebhenki uzabona ukuthi bazasebenza ukudingela imali yakho lokukunika. So izinto zonke zona lezo ziyaris lokho zimotsha mbija nambijana imali yakho. Kodwa ungadinga esithi ngama-fixed savings, uma-fixed savings account yiwo lawana esikuthi uyabeka imali yakho ubusufulathela. Ungabeka i-$100 namhla sufulathele kawusabuyi kusasa uqoqoda kumbeni phambi kwakusasa uqoqoda uzazinika lawo isikhathi esithize ukuthi ungakaphenduki ebhanki. Lalona ibhanga kalisakhangeleli ukuthi imali yakho yabolokhu ithathi uyisebenzisa lokhu besebenza wena kokuphela. So kabasathathi inzuzo khonapho. So uzabona ukuthi ungayibeka okwesikhahlanyana esithize lalo ibhanga liyakwanisa ukuyekela imali yakho izala. Kufanana nje ngathi ngenhlanyelo. Ungayihlanyela namhla kusasa subuya susugebha iyabingakazali. Kodwa ungahlanyela ubusunika isikhathi sokuthi inhlanyelo yakho ibe lenzuzo lawo uzathola inzuzo encane.
Umnumzana Clive Mphambela ingcwethi kwezenotho bekhuluma ecingweni ekobulawayo. Iningi lithi umnyaka ka 2014 ubunzima kakhulu lisethesa umlando uhulumende kamongameli Robert Mugabe ngokungagcwalisi izithembiso zokuthuthukisa umnotho welizwe azenza ngesikhathi ekhankasela ukhetho olwedluleyo. Abanye njalo basola amabandla aphikisayo inkokheli zamabandla okholo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngokungaqhubi kuhle imisebenzi yabo. Okunenga lolu daba asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMavis Gama.
UZulu weZimbabwe uthi kasikho isizathu sokujabulela umnyaka omutsha ngoba bengelalo ithemba lokuthi uza kuba ngumnyaka olenguquko bethi izibonelo ziveza ukuba uzaba nzima okuphindiweyo. UZulu khala njalo ngabamabandla aphikisayo ethi baphitheke labo bebangisana izikhundla endaweni yokusebenza ithuba lengxabangxoza ekuzana uPF ukupha ithemba kuZulu ukuthi likhona elinye ibandla elilakho ukukhokhela ilizwe. Umkhokheli le People's Democratic Union PDU umnumzana Sambulelo Chabangu uthi kubangelwa yibuhwaba umuntu engasafuni ukuchiyela abanye.
Ungakhangela sibisibili kundaba zepolitiki, angiboni ukuthi kuyinto enhle ukuthi emabandleni umuntu angaphiwa isihlalo sokuba akhokhelele abe sekuthatha yena kwenze ukuthi sokuyinto yakhe. Khona vele kufanele kube yinto esiyenza nje sitshintshanisane, ngoba ingqondo zona zingahlala zisentweni eyodwa zicina zingasacabangi kakuhle kakutsha, amaplani acine sephelile. Kube sokusiba nje angani kuthiwa umuntu uyaza kwenza, kanti ke akwenzayo sezama ukuvala lapha phambani sekhona, kodwa engafuni ukuthi avume ukuthi hayi madoda mina sengikhathele. Njengoba nje sijini ukuthi ubaba uMgabeni akwenza ngani kuthiwa izanu PF lokuba umkhokheli weZimbabwe ngokwakhe azaza ayingena egodini.
Abezinhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu labo betheswa umlando wokuphambuka kumsebenzi wabo sebephatheka empini zokubangisana izikhundla endaweni yokuchutshisa abebandla elibusayo ukuba baphathe umsebenzi ngendlela. Kodwa abenhlanganiso ye-The Women's Trust bayakulandula lokho bethi bona kunenge abakwenze kuona lo mnyaka ukuthuthukisa ukuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe, kutsho unkosazana Barbara Ncube obona ngezokuhlelwa kwenhlelo kiyo.
Umama nguye impande ukuthi ukuthi ma iZimbabwe izathuthuka kumbe izaphakama kufanele ukuthi sibone ukuthi impande yethu le siyibamba kuhle, ngoba ilizwe ukuze lihambe kuhle kumbe umuzi ukuze uhambe kuhle impande zangkhona zifanele zibe impande ezistrong, impande ezideep, impande ezingabolayo. Umama uyimpande nguza yenza ukuthi iZimbabwe iphakame, izinto zihambe kuhle, kube lokuthula, kube lokuhlalisana okuhle, kube lokuthuthuka elizweni lethu.
Abezokholo bona babekwa umlandu wokwehluleka ukubonisa inkokheli indlela njengalokho okuthiwa ngumbhalo. Sebebanengi asebesungula amabandla la ezokholo ngenjongo yokuntshontshela uZulu osebunzimeni, kuveza umnumzana Thulani Timile, yena oqhuba inhlelo zokubachaya egcekeni abenza lokho lwe exposing deception in the church.
Umunye nje wavuka kusasathi no ngiphuphile uJesu uthe ngiqala isonto, sengingumprofeti, sengumapostoli, sengiqala ibandla lami, and abantu bayazilandela lezi zinto. Kuyikuthi balandela ngoba abalazi ukuthi iBhayibheli lithini emayelana le ndaba zabaprofeti bamanga. UJesu washo encwadini kaMateyu chapter 24 ukuthi ngeyinsuku zokugcina kuzoba labo Kristu bamanga abaningi, labaprofeti bamanga abaningi abazodukisa abantu. Insindiso yakho ikuKristu kuphela. Anywhere ule responsibility umlando uphiwa kuwe nguNkulunkulu ukuthi wena mele uzilungisele insindiso yakho lo nkulunkulu wakho, hayi ukuthemba kubafundisi laba prophet bamanga.
Uthi uThimile sekusobala kuba lezinkokheli zamabandla kuthiwa uNkulunkulu uthe makwenziwe lokho afuna yena njengenkokheli kwenziwe, kodwa kungokuphathisa yena hathi abazalwane. Aqhubeke evalwa amankampani uZulu ephelelwa yimisebenzi osekwenze ilizwe kube ngelabantu abaphila ngokuthengithengisa impahla ezivela kwamanye amazwe endaweni yokuba yilo elizilungisayo njengalokho obekuyikho khona ngaphambilini. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Asizweni esixoxelabo ngomnyaka ka-2014 emaphandleni yatshiyeneyo besitshela obekusenzakala ezigabeni zabo kanye labakukhangeleleyo ngomnyaka ka-2015.
Sike saxoxa lesakhamuzi senqameni eMathebeleland South, umnumzana OK Ndlovu, yena owasichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
Eyilungu ukuthi singathenga indawo yethu kuthiwa yi-reserve. So indawo nezile kayilazikolo abantwana i-secondary ikukani ngaphambanisa ukuthi ukuthi ku-10 to 11 kilometers. Iklinika iphethe yakhona lekwathuli ukuthi uvula nxa ugcwele kuye eklinika kuzima okumangalisayo. Labaphethe ukuthi baye emthabezi esibhedlela kuba yinto enzima, njalo into ezila ihlupha kakhulu. Akula transport, uyagadani khonapha. Ngikhuluma nje igogokezwa kuhle khonapha ngihlawa likhambi ukuthi kathi vele ngizamthwala ngani, sekufanele ngidinge wona amadontini.
Amazwi akhe agcizelelwa ngumnumzana Isaiah Ngwenya owemzola eLupane, laye okhuluma ngohlupho olufanayo.
Kukhona iklinika khona phethe ngamuzi khona but yadabuka imiduli nxa sufikeliseka umkhuhlane nje kulimala ngokutheni sofanele ubophe inqolo yohambe imango usiyagada amalifti kwenye indawo ekhatshana ukuthi yesekeyefikesentluk. Amabhasi abakhona angabi khona ngenxa yesimo somgwaqo, kwesinye isikhathi sezokuthi hayi sihamba sebhoda ziyabe zisiyepinga sebhoda khatshana legwayi bezibanzela iphakathi.
Safica umnumzana Khipha Ngwenya wedaluka eLupane esithi uyaphendula emasimini akhe elungiselela ukulima.
So umkhuba already la ungavele sengubuthelela umkhuba mse ngubona ukuthi hayi la usuvuthiwe vele mina ngisengavama ukusebenzisa ikhuba lezandla lesithi simasigeba sithi ngugatshompo lokho esikwenzayo.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Mpofu wePlumtree usichasisela okwenzakala kwawakhe amasimu.
Ngihlala khonapha kohobhoto ePlumtree esigabeni semshilisisi. Ngithi izulu nje lona laba linengi kwathi izilime njengomumvu nje kwezinye indawo okungalama-fertilizer khona ikhopha owadoda khona kodwa la amabeli nyawuthi konke nje amazambane konke indlubu lezindumba lezi hayi kurayithi sathola sibili.
Kwezinye izigaba zeCholocho bakhala ngezulu lesikhukhula eladiliza izindlu labulala lezifuyo. Okudanisayo ukuthi izulu elina kuyonale iviki siqalisa onalo umnyaka libikwa lingadiliza njalo izindlu eCholocho. Asizweni isakhamuzi sebutabobili kulindawo umnumzana Phineas Ncube.
Amakinika amazenge 5-5 lamasaminda ngu-5 akula ma-window frame lama-door frame akula. Ukuthi sikhalisele ngaphi kolapho kunzima khona. Siyazama ukuphakamisa abanye nje ukuthi abakatshayisini. Mina ngikhuluma nje kathesaden gepi foundation. Akuyi-one room khonokho akuyaphela two-time labeke kuqedima bangizama ukuziyenzela.
Kwezinye izigaba zelizwe baqhuba inhlelo eziphumelelayo. Umgcinisihlalo wekhansili yenkayi umnumzana Sicelo Mpofu uthi uhlelo lukahulumende olokwakhela izikolo izambuzi luqhubeke kuhle.
Abe right. Atika accommodate abantu abadisabled. So lawa athiwayo akulamanye astrategies ukuthi akwanise ukuthi umuntu ohamba nge-wheelchair angene kuwe nge-wheelchair yakhe asisize kuhle ngalapho.
Isiphathamandla se-MDC eBinga umnumzana Patrick Nene Sibanda uthi izakhamuzi zakulindawo bezilima isilimo okuthiwa yichindambi.
Chindambi. Isilimo esiyenza ukuthi umuntu angakwanisa ukuthi produce ama-drinks especially umasipa wechindambi. Kubomvanyana mbijana uyakhula mbijana ube nemthana and bayakufake emanzini kusuke kube i-drink ekahle sibili yokuthi abantu beyanake.
Unkosikazi Nomsane Kevane isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilithani uthi inhlanganiso yakhe incedise abantwana bezikolo zeMandebeleni ngokubabhadalela imali yama-school fees.
Ekhaya the biggest problem ukuthi akunama-role models. I-role model yakho ngutitsha. Utitsha akhona uhola imali encane. Abantwana abaningi basegoli like abantu asebekhulile angithi baya-abroad. Utitsha usiholela $300. So ukuthi vele imfundo sometimes igcine ngasaqakathekiswanga. Okuyabe sebekubhekele ukuthi ababuye egoli babuya be-drive izimoto. Or ababuya ngathi kwamanye amazwe babuya be-drive izimoto. But ukuthi what they go through nabe kwamanye amazwe they don't even consider that. So thina esizama ukukwenzayo ukuthi guys imfundo noma ungabe ukuphi vele ibalulekile.
Hayike asenelisanga ukulalela wonke esaxoxa labo ngeziphathelane lemaphandleni kodwa hayi iningi selimelele ukuzwa ukuthi umnyaka ka-2015 wona usiphatheleni. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Inkomo eStudio 7 esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Amajono bakwethu yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Inkomo. Namhlanje ngilomnumzana Phumlani Mkandla osebenza kwele South Africa. Sixoxa nezifiso zakhe kanye lakho konke akukhangeleleyo lonyaka. Ngiyakwamukela kuhlelo Mkandla.
Ngiyabonga futhi ngibonga nakubalaleli bonke.
Ungathi kuyini okumqoka okukhangeleleyo lonyaka?
Engizofisa mina njalo engikhangelele ukuthi kungenzeka ngempilo yami bengifisa nje ukuba kube noshintsho ikakhulu lapha manje ngithi kube noshintsho ngikhuluma ngasekhaya kithi la engibuya khona okuseZimbabwe. Bengifisa ukungani ngaba noshintsho kuhulumeni wethu uze nathi sibekwazi ukuthi mhlawumbe sibuyele emakhaya kube nemisebenzi sithole imisebenzi kahle ngoba siyazi ukuthi la esiphila sikhona kule ngalesi sikhathi asikujabuleli ngaleya ndlela ngoba nempatho yakho ayikhonhle ngaleyo ndlela nathi besifisa ukuthi maye emakhaya ethu kungalunga lo so besifisa nje ukuthi kulunge emakhaya kube noshintsho kube nama free and elections khona sizokwazi ukubana singene nathi siyosebenza ukuthi nalokho esinakho nathi okuncane siyoinvesta ngakho sikhona ukuphakamisa ibizwe lakithi.
Abantu abanengi mkandla bayasuka eZimbabwe basabalele basemazweni atshiyeneyo. Inguquko pho izalethwa ngubani?
Lapha bese kuyisifiso nathi sesikhangelele kulaba abasele sesicela nakunkokheli zethu kungani uhulumeni wethu wasekhaya. Yikho lapha isiqokoqela ebengicabanga ukuthi ma ngabe kungatholakala khona kusiba abantu abasiphethe labo betholakale bengabi nakho ukudonselana kutholakale kungabi khona ukulwisana sehlise nale nto abathi corruption ukuze nathi sikhone ukubana siyophila kuyo ngoba ma ngabe kusaliwa khona phezulu ngeke size sikhone ukuba sisakhe isizwe sethu.
Yona impilo eMzansi injani, kuyaphandeka yini?
Impilo eMzansi angifuni ukukhuluma amangana mfowethu. Impilo eMzansi kuyaphandeka sekusiya nje ngenhlanhla yomuntu ukuthi yena unenhlanhla engakanani. Akuyi ngokuthi singathi nje kuyaphandeka ngoba kukhona abanye abafowethu esibabonayo ukuhlala isikhathi esiyide umuntu azagcine ebuyele emakhaya esesho naye ukuthi impilo ngathi ithanda ukuba nzima. Ngicabanga kuya nje ngokuthi wena uphiwene ubanelake engakanani. Akusayi ngokuthi umsebenzi uyatholakala ngoba yona umsebenzi ayisatholakali eqinisweni. Ngakho sesiphila nje ngalokho ukuthi ma ngabe ube nenhlanhla yakho wathola lokho okutholile yikho lapho osukhona ukubambelela khona. Kungayisikho ukuthi khona lokho esibambelele kikho kuyasijabulisa, sekuyukuthi esijwayele khona lokho ukuhlukumezeka kwakhona sesikhona ukuphila nakho.
Kungaba kukhona na oyehluleke ukukulungisisa eminyakeni odluleyo okunxwaneleyo lonyaka?
Yayi khona kuningi kakhulu ngoba nami ngiphila ngilapha eMzansi benginesifiso esokuba le emuva ekhaya nami kube khona enginakho okubambekayo engaziyo ukuthi nama usuku lufiko lokuthi nami hayi ngiyayiyeka le ndawo bekwazi ukuthi ngifike nami ngibe nekwami lapho. Bengifisa kakhulu ukuthi ngibe nekwami kodwa kwasuka kwaphazamiseka ngezinto ezithe zenzeka empilweni yami nje kodwa enginethemba lokuba ngalonye ke siwungenayo kulunge kahle.
Nkuthazo bani ongayethulela abanye abasakhulayo?
Hayi mina engifisa ukubatshela khona, engifisa ukubashiya nakho ukuthi bengifisa ukuthi njengentsha sikhone ukubana sifunde, sifundele imisebenzi kodwa singagxili kakhulu kuleyi imisebenzi ezodinga ukuthi siyoqhashwa la esiyakhona. Sizame ukuthi sibambe kakhulu kuleyi imisebenzi efana neyezandla esizokwazi ukuthi nama ngabe singaqhashwanga sikhone ukuba sizenzele thina ngezethu izandla. Ungabi ukuthi sikhangelele kakhulu kulaba abamankampani ukuthi asiqashe ngoba into esibisele emuva ngibona njengalaba nginabangane abaningi ababuya elizweni laseMozambique. Labo iningi labo engiphila nabo la bafika nje umuntu wakhona efikile nabo 2 days, 3 days, 1 month usiyafika kubothina bona umuntu wakhona sekuhlelekile into eyenzayo ngoba bebuya ephethe ezandleni imisebenzi abayaziyo. Okusho ukuthi ngicabanga izikole zakhona le zinenhlelo ezifundisayo imisebenzi ezifundisayo ukuthi umuntu uma ngabe ephethe esikoleni engadithendi kakhulu kulaba ekuthina yoqhashwa emafemini ekuthina abe yini. Banemisebenzi abayaziyo ngezandla efana nabo plumbing, mechanics, building, yonke nje imisebenzi egoqela imisebenzi.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labatsha. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.